mina igama lami kuthiwa nginguSisa Ncube. Abaningi bangazi ngingusisa Sibanda, but ngithethwe koNcube. Ngize kwele America ngo-2000 ngabuya njengonkosikazi olandela umngane. Lami ngafika ngacatsha kulona leli lizwe. Ayom umntwana le-26 years nguChristabel Banda. She's married now. Dr. Christabel, Mrs. Dube, University of Indiana.
Lezi nhlelo ezokuncedisa abantwana babafoweni.
Izinto zathi zitshintshe ekhaya. Abantwana laba bethiwa ngumama wabo kwaba ngumthwalo omkhulu kakhulu yimi. I think okunye okwangenza ngenza kanje ukuthi konke lokhu kwenzakala azange ngenele sika ngcwaba odadewethu.
Yeah.
So kunzima kuleli lizwe, but aye sengikwanisile ubana ngikwenze from beqalisa abaningi bakhona qasa ku-grade 1, 2 bonke sebeqede form 6 befunda ezikoleni ezamasabatho okuthiwa ziyadula. Ukuthi ngikwenze njani kungenxa kamlimi, yikho ngimthanda umlimi kangaka ngoba ngingakhangela emuva lapho emvela khona le ngikwenzileyo angawama amandla angikwazi ukuthi ngikwenze njani, but ngenxa kamlimi kwenzakele.
Uthe usufike lapha wondla abantwana babakadade wenu, njalo ngizwa kuthiwa usebenza ebandleni lona leli lesabatha. Selisebenze kangakanani nalabanye omama?
Mina ngizalwa vele ngakhulela ebandleni lesabatheni and ngakhula omama besenza udoka, uDoctors Federation ekhaya, behamba kanye ngomnyaka kuthiwa bayakhempi egangeni. And sithe sesifika lapha sahlangana labangani lezihlobo abalutshwane abasemichigan, Indiana, le-Ohio, Kentucky. Sahlanganisa amakhanda sambathi wabuya le-idea ukuthi kanti kungaba njani njengabomama sesikulona leli lizwe. Lathi senze lokhuyana sakubona abazali bethu bekwenza ekhaya. Yikho lapho kwaqalela ibandla labomama kuthiwa yi-ZAWA, Zimbabwe Adventist Women Abroad Conference, ngo-2004. And ngangiphakathi kwalabo mama abaliqalisayo, but hayi sime ngaliqalisayo, but i-idea yabuya and lami ngathi ngizwa ngayibona ngumqondo ophakemeyo.
Kwenziwani sibisibili?
Izawaki liqembu labomama, like ngithile ukuthi liqembu labomama beZimbabwe, but okwakhathesi sesigoqele lamanye amazwe ngenxa yezinto ezenzakalayo elisijonge ukuthi sikhuthale ekukholweni, ikakhulu lisiphakamisa ekukholweni. Ngoba nxa sesikuleli lizwe sakubona ukubana i-America is an individualistic society. Kondoda sibonele khuliswanga njalo, thina sakhuliswa sibambene singamaqembu ekhaya, sibona omama bethu bebambana bemanyene bendawonye. So iqembu lezawakhi sibuya kanye sihlangane ndawonye labo mama sifundisane ukubana singagcina njani i-culture yethu yekhaya, indlela yokukholwa kwethu esikhuliswe ngayo emasabatheni, ukufundisa abantwa bethu kwesaba umlimi, ukuqakathekisa lokuya ezikolweni ubana abantwa bethu bafunde njani, nokuthi singaphila njani kulona leli lizwe phezu kokuthi sigcine imizi yethu, sigcine abantwa bethu, sigcine ekhaya. Khonokho ebengikhuluma ngakho akuchiphanga ukuthi ube lo muzi uphinde ukhangele abantwana babo dadweni ekhaya. Kungenxa yakhonokho sihlangana ubozawo ukuthi siphanana amaqhinga ukuthi singakwenza njani. Omunye uyabe edlule kikho apha abanye ama-ideas, siyahlangana sithandaze, sihlabele, sifundisane izinto zekhaya. Xa sesihlabele ingoma zekhaya kwaphana, sesizibone ngani sesiseZimbabwe, kusikhipha si-connected leZimbabwe.
Liyenza imihlangano leyo kwi-state inye yini kumbe liyenzela kuma-state ahlukeneyo minyaka yonke?
Imihlangano lesiyenzayo ekupheleni kanyaka ka-March to April, ekuqaliseni ka-April, siyatshintshanisa ama-states. So every year siyahamba ku-state ezijiyeneyo. Of course ekugcineni komhlangano ngamunye ngamunye siyavota ukuthi sifuna ukuya ngaphi. Nxa sikholisile kumbe Indiana, abantu bengavota bathi asibuyele nini futhi e-Indiana. Siyabuyela lo nyaka, siyabuyela e-Georgia, sesibuyele kwesi-3, kutsho ukuthi omama bakholisi endaweni yase-Georgia.